Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 4 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuye umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga.
Inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family, labo ababusayo nalabo abaseduze labo kakhulu.
Umsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanqa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala awetheswayo.
Mina ngibonayo ukuthi kule politiki eningi esingene kunkantolo lemacaleni la.
UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwela ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla.
Kungabangela kakhulu yikwehla kwesisindo semali yethu. Yikuyabani lokhu? Lokhu sihlangana lakho kakhulu nomkambona lowenzakalayo e-VTC. Imali yethu iyawa kakhulu adenisiyesona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuye umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga. UJikore wethule amaphepha okuphikisa inotho ayefuna kuyabelwa ngokwehlukana kwakhe lobona ebalisa amaplazi angamachumi amabili lanye 21 izitanda ezimbalwa lendlu eDubai lenye inotho enengi nengi okwesabekayo ebiza izigidi lezigidi zamadola. UJikore uthi ufuna ingxenye yenotho ebalisa iziphiwo abaziphiwa ubona abaziphiwa nguyise gabona umgabe esaphila. Ibandla lesi-CCC lisole kakhulu inotho le, lisithi itshengisa ukuthi inkokheli iyahwaba. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo msekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu beZimbabwe babamba umlomo wangaphansi uma belandela indaba kaBona Mugabe lo Simba Jikore eyokwalana kwabo ukuthi wayidivorce. Into ebabambisa umlomo wangaphansi bemangala yinotho lempahla abalayo bona bengabatwana abelokhu besakhula. Bale notho etshengisa ukuthi banothile yibo abanye abantu izipantsha zeZimbabwe abazuza inotho besebenzisa uyise zala loyise kaBona ngenxa yokuthi babe ngabatwana befirst family umkhwenyana lontombazana ozalwa ngumuyo umgadi. Singakhangela kuhle sibone ukuthi balama standi lezindlu lezimota lamaplazi amaningi adlula 21. Kona besithi umuntu yedwa kabe leplazi elilodwa, one family one farm. Sibonile njalo ngedivorce kababa uChiwenga lomkakhe, sibona impahla futhi enengi etshengisa ukuthi laba bantu ababusayo bazihuquluzela inotho besenzela abantwababo. Siyazi kubi isikhathi esiningi uma abantu sebedivorsa konke kuyachaywa. Uma besathandana bachaya indiva bengafuni ukuthi into lezi zibone ngozulu kulesikhathi eside abantu bemangala ukuthi kanti inotho yeZimbabwe iyapi khathesi sesibona ifamily abantu ababili njalo bengabatwana uSimba Chikore loBona Mugabe bale notho engasoze ibe nomunye umuntu eZimbabwe uma sikhangela iminyaka yabo.
Manje pho njengoba besithi bona inotho le bayisebenzela ke.
Hathi bo sesicubungile thina abanye lale bandla lyabantu iCCC sakubona mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family labo ababusayo lalabo abaseduze labo kakhulu. Siyakwazi ngesikhathi zikaMgabe kwaba lo minister la uChombo nomkakhe khathesi umkakhe ngudeputy minister khulumende naye kwakhanya izindlu eziningi kwakhanya imota eziningi kwakhanya amaplazi amaningi sathi okukaJombo sikubonile namhla sesibona okukaSimba Chikore loBona Mugabe kusasa ke sizabona okukabani kutshengisa ukuthi into eziningi zifihlakele abantu uma besathandana mdlana wokuchitha umtshado kuzakhanya kuthi dlwe abantu babamba umlomo ngaphansi bakubone mhlophe ukuthi asilo gold lodwa elitshontshwayo ayisiwo ma diamonds wodwa atshontshwayo ngitsho lo mhlaba ngitsho le notho ngitsho lo hard cash yikho ke sithi abantu beZimbabwe bathini ngobusela obunje ngobuqilindini obunje.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla leCCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala abalisa elokuphehla udlame awetheswayo. Usikhala ufunyanwe elecala lokuphazamisa ingalo yomthetho wahlawuliswa ifayindi yamadola akwele Melika angamakhulu ayisithupha kumbe ukupika kwenyanga ezintathu. Umthethwandaba kamanje wethule isinqumo lesi izolo. Umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi usikhala lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kumele bakhululwe ngoba amacala abawetheswayo engawamanga. Eloba enkundleni yeTwitter uChamisa uthe ngokuthola usikhala elecala uhulumende weZANU-PF uzigwaze ngowakhe ngoba sokusobala ebantwini ukuthi injongo yakhe ngeyokuhlukuluza amalunga eCCC. Ungarivume ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine ngeviki edluleyo ngemva kokutholakala elecala lokutshotshozela udlakela. Ekhuluma phambilini kokugwetshwa kwakhe izolo usikhala uthe kusobala ukuthi uyahlukuluzwa kodwa uthe lokho akusoze kumephule umoya. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu ofundisa izifundo zokwethulwa kwembiko e-University of South Africa UNISA.
Mina ngibona ukuthi inkantolo zeZimbabwe azisizwe inkantolo lezi zokuthi amacala achasiswa ngendlela elungileyo. Mina ngibona ukuthi kule politiki eningi esingene kunkantolo lemacaleni la ungarivume nxa ungabuka imfanekiso ayifaka kuTwitter lakubuFacebook watsho ukuthi abantu nxa bephuma phandle besiyayenza i-protest bengabi lodlame bengayenza into ezingekho emthethweni and konke lokho kusemgcekeni. Angazi ukuthi umagistrate obethonisa isicala lela kakubonanga ngenxa yakhe waze wamgweka uNgarivume ukuthi ayehlala ejele. But kukhanya umagistrate amavidiyo kaNgarivume ayabonayo nathi esawabonayo totally different izinto ezehlukeneyo. Kuyafanana noJob Sikhala. UJob Sikhala usehlalele izinyanga lezinyanga echikurubi icala lingathonsi but nxa sukhangela nje ukuthi izinto ezenzakala eZimbabwe yabona nje ukuthi hayi enkantolo zethu sokule politiki eningi ende kukhanya engani ipolitiki lezi zisebenzela izano PF ukuthi bonke abantu abakuma opposition parties yiba balokhu zayo yiba abapanishwayo kakhulu compared to abantu abakuzano PF abayikhona umthetho.
Yena uSikhala sibone piwa ithuba lokukhuluma enkantolo ukhulumile wathi yena akalandaba lokufunyanwa kwakhe elecala ngoba umela iqiniso njalo uthi kusobala ukubana uyahlukuluzwa nguhulumende ngoba ulwela amalungelo oluntu njalo ungowebandla eliphikisayo ngokunjalo uthi nxa kuyikuthi uyavalelwa okweminyaka leminyaka akube njalo kodwa enhliziyweni yakhe uyakwazi ukuthi umela iqiniso ubotshelwe ukulwela amalungelo ungathini ngalawo mazwi.
Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uzovalelwa kungelanto ayenzileyo kodwa ngesikhathi esifanayo kuliqiniso futhi ukuthi ulwela amalungelo abantu abaningi eZimbabwe especially labo abahluphekayo behlutshwa yiZANU-PF but into okusokumele sizibuze yona njengamaZimbabwens ukuthi sizokwenzani since umthetho ungekho ehlangothini lwethu kumele senzeni. So kumele abantu baqale ukukhankasa manje kuma-embassy kuma-United Nations bangaphi bangaphi ukuze i-international community ingenele kulokhu okwenziwe eZimbabwe ngoba mukhetho lolo lubuyayo abakhokheli abaningi kwamabandla aphikisayo bazozithola sezivalelwe nje.
Alo-ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ohlaziya ezombusazwe njalo efundisa ozokwethulwa kwembiko e-University of South Africa eTswane kwele South Africa. UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwele ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla. Ilofu lesinkwa elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili, i-1800 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenzakala ngesikhathi intengo yakho konke phose okuthengwa ezitolo ikhuphuka mahlayana. Ezinye izitolo zibikwa zingasemukeli imali yedola leMelika, imali elidola leZimbabwe isifuna eleMelika kuphela, kukanti izisebenzi zona zihola imali yeZimbabwe yona elokhe iqhubeka iswela amandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
Ngingabangela kakhulu yikwehla kwesithinzo semali yethu. Yikuyabani lokhu? Lokho sihlangana lakho kakhulu nomkambona lowenzakalayo ezi-QC. Imali yethu iyawa kakhulu against i-US dollar. Ngihlala ngibambe khonapho. Ngibe sengisithini okwesibili. Ngisize ngithi kuyaphaphatheka. Ngitho ngoba uyakwazi ukuthi kule daba egudini lokuthi sesiseduze nama-election. Bese nginanzelela ukuthi emuntwini wonke onemali yithi sikhathi phela ukuthi nga lokhu nalokhu ngakuyazama ukuthi kube buphakaphaka kufinyeleleke kumbe kunamalayisi anti yakubona yikho kungifikise ekutheni ngikhuluma ngisithi akuthi ukuthi ngizilisa amandla ebhola lethu.
Kodwa sikhuluma nje kunjani ezitolo intengo yempahla?
Intengo yezimpahla ezitolo lapha liqinisi ukuthi iyakhuphuka kodwa uyabona ukuthi enye into engani isasindibazisa khonokho ukuthi amaprayize akithi iningi lawo asebenzisa i-US. Now ikukhwema kwentengo nxake sesebenzisa i-US ayisakhweli ngenani elibabazekayo asithi na into iyiyithengisa bese kuthiwa leveli singakhona akukhwezwe ngedola kuphela kodwa ngesisindo sedola usithi semalini yakithi iyabikhwele ngemalini leyonto. Yabona kuyabamba amehlo abantu abaningi bese bebona ngani ukubona mene kathi ungaqathanisa ke nesisindo semali yazi yaphela ukuthi into leyo ayikhwelanga ngemali encane, ikhwele kakhulu, yilesipho lakhona.
Sesikhuluma ngemali le idola lemelika, liyatholakala yini njalo osomabhizimusi bayamukela yini eyinye imali engasiyo dola lemelika?
Ungakubekela kubelika sithembe kunokutele ukuthi izama ngani lanxali khona ngapho khathana. Kube kucekezela lo mkhosi omkhulu kakhulu ukuthi izisebenze kwale zikahulumende ngokwazo zilomsindo okufuna ukuthi imali yazo iye khona phakathi ukuthi abalelwe America. Ngiyindlela kalitholakali lula ngoba litholakala lula. Uhulumende lo ngase baphila abantu bakhe ngase bahwebisa nayona leyo mali. Liyahlupha ngokutshela. Ayisizo zonke izikole esezinjalo. Okwenza ngithi ayisikho, uzathola ukuthi abanye vele ukuthi bazi ukuthi imalini nezindlela iyakuthi wakudinga wena vele amaprayivare selewahlele sebewahlela ngeyuthi ithi ngatholile ukuthi pho ngezindola-ke ngabe yilabana nawo abangafuni ukuzichaya isikutshela ukuthi nezimbabwendola imali engane vele ngingaphi namaphithane ama-private asehlelele ngasekhaye ngeyuthi.
Kodwa kukhanya kuzaba lobubelo yini? Ikusasa liyibone njani?
Ihleli singababa abazayo bukele njengezinhlanganiso la. Kodwa izidizi kathe singakhangisa isituation esiphakathi kwalo. Oluningi lubhizi ngokulungiselela kumbe ngokukhankasela ama-elections. Lamanje singakakhankaswa kusebhekene ngenxa yokuthi abaningi bamele i-proclamation ka-president ukuthi abamnikeli. So that bekhalisekekasenas ngokukhampeyn. Kodwa vele isimo esikhona vele sesingesama-election. Sina-ke njengenhlanganiso kasekeli kukhuluma lana sikwazi ukukhuluma kwethu kakulungisiise kodwa esikuthembayo lesikholwayo ukuthi lokho esiyabe sihlale phansi sakutho kumbe imisindo le esabe siwenzile udlile umuntu esabe siwuthembe sikukhuluma njengoba singa-expect ukuthi engasintshani ngoba ukuthinta ezimoment sesikhangeleke ukuthi engenye nake ngaguquka after election kukhona okungaguquka kathi sesezimoment I don't expect anything okungashintshwa ngaleso sikhathi ngoba.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umcebisi kahulumende umnumzana Eddie Cross usecebise umnumzana Hubert Angel owavezwa njengomunye wabahuquluzi benotho ngumsakazo we-Al Jazeera ukuthi azigcinele ipassport yakweleBhilitane njalo angalokothi alugqobe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emerson Mnangagwa usuka elizweni lamuhla elubhekise kweleBhilitane emkhosini wokugcoba inkosi uCharles. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zethu, ezandleni zenu lina balaleli bethu. Kumbiko helisitumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7 ngusikhumba lokhulumayo. Ngisacela ukuthi bantu bakithi, ngicela ukuthi nisebenzeni naleli bandla elibusayo SANPF. Hayi, lona liyahuquluza impela. Kusho ukuthi mawubheka nje wonke ama-department e-SANPF, ama-minister kuyahuquluzwa lapha. Ayikho indawo esingathi akujonjwa mali, bonke nje sebazenzela umathanda, bathatha umnotho welizwe bawenza owabo, bawufaka ezikhwameni zabo, abasasebenza
lisebenzele ilizwe lababantu bonke nje nayo president lo akasebenzele ilizwe cela ukuthi bakhishwe lababantu ngoba akusiza ukuthi silokho sibabeka ukuthi bibo abakhulula ilizwe bakhulula ilizwe babulala ilizwe kangaka ngeke sethi bakhulula ilizwe lababantu balibulala wese baqosha amakampani baqosha amafeme akusena misebenzi abantu balamba kodwa babhizi bathi bona bakhulula ilizwe banama structures ama structures okwenzani bahluleka kangaka batshontsha babulala umnotho ayasasebenzi lento sicela ukuthi bani bakhiphingeni fodeleni amanye amaphathi nabo laba batshontshayo labo futhi bayejele le ndaba yokuthi bona ngoba sezwe ukuthi bona bathembe ukuthi baphethe amasosha baphethe yonke into amajaji ngawabo that's why bahuquluza ngeke sibenze next umuntu asembuluzela lapho uma nithongela kulezinto zazo kumakamera so sicela ukuthi kuphele lokho siyacela bandla baboshwe laba bantu baboshwe impela bajeziswe bonke bathi lonke njengabahuquluza kuphela abajeziswe kuningi ba siyabona
albonani ku studio 7 hayi nasiyaphila sasiphila nzima ezweni lethu leli eyi ezweni lethu leli hayi hayi bakithi kambe abantu bethu abalokusasa bakithi thina loko sibukele lokuthi sibe lo mzamo nje ngoba yithi sibaningi kulalaba abantu abambalwa laba abayibabaphethe abathi bona bayabusa yibo phela abashuthayisi bakhangele futhi bashutha ngani ngobusela so mina besithi asivoteleni iqembu likachamisa leli yilo elilabantu abaningi sibakhiphe labo bone la ukuthi uchamisa enzani la kuhamba kweminyaka mayihluleka la ekhitshwa hayi bakithi sibesi loko sithele nzima kanje laba yibo ukuthi kuhuquluza benotho ukudlula abelungu abelungu babengcono ngoba ilizwe lalo babehuquluza kodwa ilizwe lalilihleli bukeka liright impilo iphilwa kahle kungaphilwa nzima njengakathesi kathesi kulomunye owakhulumayo kuzana malaki wathiwa kula muntu obulawa indlala ungathi usidla kanye ngelanga asokubulawa indlala lokho udla kanye ngelanga njengenja ukuthi wena sokubulawa indlala lokho hayi bakhitha sizike sizameni sizameni sililuleli qembu ngabona libuselezana libona liwina liyabe lirobile malingarobanga angikholwa mina abantu siyahlupheka ezweni leli abasuthayo bambalwa ngiyabona
sanibonani ku studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo ngajabula le audio ma ingazwakala labantu be ZANU-PF bayizwe mina bengicela like lingibuzele ukuthi kobulawayo egodini ukuthi ku continue kuyakhwe kumiswe yini kumiswe ukuthi sayala yini ukuthi kusebenza abantu basesishoneni na yikho sokuhle kwa breaker yini ifu kuyikho phela abathi ukuthi bamiswe yikho lokho obaphuma embusweni siziyakhela indawo zethu lemgwaqo mawusuka kobulawayo usiyenkayifile kanti bazolungisa sokuthen ngoba manje imali siyazibona ziyatshontshwa igolide liyatshontshwa akula nto engatshontshwayo hayi lapha eZimbabwe ngathi kuyogcina sokufana lamazwe la alempi kusiba levukela mbuso
qoqo ku studio 7 njani kubingelela lonke basakazi labalaleli baka studio 7 bengicela ukungena lapha endabeni yabantu bakithi qiniso liqiniso abantu bakithi bezindebeleni eish ayazi ukuthi bafunani kahle kahle ngicabanga ukuthi uKen Nkala azakhupha amazwi okuthi ngabe kuthiwa undebele uyageza weza kugeza wayebone into enjengaleyo abantu besindebeleni angazi ukuthi banja lokulalela isikhathi esiningi heyi hayi 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 abafuna ukuma leqiniso kahle kahle umuntu uma ekhuluma iqiniso omunye umuntu wakinxa ekhuluma iqiniso endebeleni sele tribal kahle kahle mandebele ngicela ukubuza why kuyithi thina esithi asibambaneni why kuyithi thina esithi ingabe lobandlulo lingabadlulula amashona but azenzwa amashona esithi ma lingabadlulula amandebele mashona lingabadlulula amandebele aze ngibezwe bekhuluma njalo aze ngizwe bekhuzana njengathini esikhuzana aze ngizwe besolana ngalokho abakwenza njengathini esisolana mandebele khusamani ukuba amandebele lingabe ngabathengisi hayi kahle kahle phela uyaphosa ukuthi kumbe lengegugura wondo babebone ukuthi lingabathengisi hayi mandebele asibambaneni mani hayi 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 asibambaneni kuyangisa lokhu mani kuyangisa mina sho abe ngiyakwanisa ukuthi ngizijinje ngihlebe lishona kungcono kakhulu abantu laba babambenele abantu
qum shelele hayi ngikhala ngesimanga abantu bakithi okokuthi abantu bathi bakhuluma ipolitics bethethisana kathi vele lithethiselana abantu kupolitics njalo futhi ingozi eniyenzayo iphone ngecommunication it's not for insulting somebody kuyarekhodwa lokho kuyizinto lezo wena uzathi uzifihlile ubona usuzobotshwa internationally you are not allowed ukuthi uthethise umuntu even if ulisotsha awulamvume ukuthi uthethise umuntu uthembe umbhobho no into engizama ukuyikhuluma lapha yokuthi bantu alikaze lenze ama-debate yini So mina ngakayenza ama debate nabo Jonathan. Kwathi abanye abantu bathi kachaya ngathi no, umuntu kachaywa. That shows ukuthi useyabe sekudifitile. So into engizama ukuyenza lapha engizama ukuyikhuluma ukuthi yekelani ukuthethisa abantu ngefoni. Njalo Studio 7 ngibona ngazathi it's an international studio. Vele nje labo bayase be release la nje ukuthi wena uya complaina kodwa ngomthetho vela kufanele ukuthi bekhiphe into ezokuthukana phakathi. So umuntu noma kweyinye party don't insult him. Propose that person educate umtshele ngepolicy yakho ukuthi nina ibikhamba njani ngama policies enu. Ngoba mina sekufike esikhathini sokuthi ngiyananzelela ukuthi no umuntu uyakuthethisa ukuthethiselani as long ungekho kuzana uPF noma ukuzana uPF ungamthethisi. Just go to that person umtshele ukuthi kade libona ukuthi ligilizilizwe. We are talking about people destroying the country not ukuthi zithethisane kathi vele kuyini okusihluphayo abantu bakithi. Oh hayi then it's like mawusithi wena ngeke kusayihlukanisa ukuthi kathi vele umuntu oyizana ungubani because labo baba violent yani they were violent. Mina sazi ukuthi what are you talking about. Lingazonda umuntu ukuthi waye kwenye iparty ungamzonde as long engeke kuzanwe. Please i-tribalism bantu uza kufa la uyichiye awusoze uyichithe uza kufa la uyichiye noma ungathini. Don't laugh at somebody ungakhombi igongetsesweni lomunye wena ke. Thank you very much. Bye-bye.
Yalibingelela bonke uNkamile Nkomo kini lonke bantu beStudio 7 zabo kuphendula labo abakhulumayo abathi bona badla kahle bantu bakithi asike sizame nokukhuluma iqiniso likhuphe che yembuzi iqaphisa umsila ngoba izinto ezenzakala ezimbako liyazibona ukuthi izintshana ukhangele idorobho nje lodwa asike sikhulume ngezidorobho sikhangele ngezitarak bantu bakithi lingathi likhuluma lina lithi lidla kahle ngoba kuqondane lani sifuna abantu bonke bedle kahle ngoba kwakhululeka izimo lisizwe bantu bakithi lapha ekelani ukuthi likhulume into engayisiyo njalo liyekele ukuvala izimali zabantu vulani imali zabantu linikele ukuthi abantu bedle kahle ukuze ukukhulunywe kahle emhlabeni. Yabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Naza vuma ingoma imnandi sidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye sebesithi sebesethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Chikore umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.